ngendlela esibona ngayo ukuthi abantu bezane laba sebefuna njalo ukuqalisa indlela zabo ezakudala lezi ezokufuna ukubamba abantu ngenkani ukuthi beze benze abakufunayo. Ikanti-ke isikhathi esilesi athe yiso sikhathi sokuthi abantu bengathona begidisana bethayana. Abantu bathesi sokumele ukuthi nikhulumisane, zisisane ukuthi ngako ukuthi bona bale abantu bale support kumele bangene ebantwini. Ukuthi nje njengabantu basebela isikhathi eside labo akula nto ey'nto abasebelayo.
Mnumzana Ndlovu, wena ubona njani udaba lodlakela lolo ukuthi kungenziwani ukuthi lungabi khona, ikakhulu sonke isikhathi nxa sesiya kukhetho luyaveza ikhanda, ulubona njani?
Lokhu sokufana nje lobabhemi lokhu kanti ubabhemi ungazi umgezise njani uma ade hambe bone lapho kulo mlotha khona uyagiqika azingcolise futhi uma ethi yena isikhathi esikusho akuso sikhathi sokuthi abantu balo buze esiqoxe angazi ukuthi ufuna umphoqa lobani ngoba izano asophathi eqoxayo okuzenzakala kodwa okuhlungu sengibona ingane vele sokwaqala ukwenzakala ukuthi i-MDC nayo ekusebenzeni wayo for the past 18 or 19 years ikhayani seyafunda imikhuba yekababhemi eyokugibika elokhuyani emtuthwini emlotheni ngoba i-violence i-culture ye-violence isikhona eZimbabwe. I-culture yokuzondana, i-culture yokuthukana, i-culture yokuhlekana, i-culture yokungathandani, i-culture yokubandlululana is there and zonke lezi zinto zingama part ye-violence.
Ye nanto ke udaba Mnumzana Ncube uyavumelana laye yini uMnumzana Ndlovu ikakhulu nxa esithi sokungani lisiko udaba lolu olodlakela?
Angeza ke ngithi ukuthi thina njengephathi sesafundela i-violence kumbe sesijwayele lathi ukwenza njengezane kodwa-ke ukuthi abantu bengahlala behlukunyezwa nini lanini kuyafika ithiwa lokuthi umuntu laye besekuthi hayi lapha mana-ke ngizivikele kancane ngoba kuyake kungahlela lapho akwanisa khona ukuthi ayekho. So ukuzivikela hayi ngeza-ke ngithi sesifundele ukuthi sibe violence. Hayi abantu nje babehlukunyeziwe umuntu laye bazivikele hambe umuntu engabuye ngapha seyaqalisa ukuthi ukukuchaya adilize indlu yakho lawo ugoqisane.
Mnumzana Ndlovu wena uthini ngalo?
Dube mpela ngizakwenza kungabi lula kuwe nguthunuka amanye amanxeba ongabe mhlawumbe ucabangela ukuthi asepholile kumbe asikwazi ukuthi afihlekile emzimbeni wakho njenge-MDC umeleli i-MDC team. Sesike sezwa emaphephandabeni ukuthi lani linje izweni nase qembini lembe-MDC vele selilobu udlwangudlwangu selisilwa selithana lodwa lithaya lize lithaya labantu abangabafazi. So vele umuntu wonke onje ocabangayo ikakhulu ozwisisa indaba ye-behaviour ukuthi abantu bengaqalisa uku-acta ngendlela ethize kuyakhula kube kukhulu umuntu ozwisisa khona kusekhathazekile vele ukuthi even nani kusasa mani ingangena embusweni kuthiwe seliphakathi kombuso selibusa kambe alisoze liyenze yini okufana nokwezanupiyefu ngoba babhizi bayalifundisa noma ndithi lina liyabe lizivikela ma uzivikambana nto uyatrayina ngezinye indlela.
Mnumzana Ncube uyakuvuma yini ukuthi lani selilodlakela?
Hayi ngiyamuzwa ugatsheni kodwa-ke asingeza ke sithi thina umuntu ngayezivikela lapha nje okwenzakeleyo nje ngamalanga soke kufunda udlakela lokho okwenzakala phakathi kwephathi yethu ikuthi nje abantwana bomuntu munye nje kulapho ukuthi bayafika nje bengani bayancwebana nje bekhudlana kunjani njalo ayisiko ukuthi sokulwisana ungakhangela indaba le ayijoyi thina sivele asila umkhuba we-violence yikho wabona ukuthi indaba lezi zisenzakala kwaba le ubukhokheli bephathi bakhangelisisa bamisa laba babe bamisile baqalisa ukuhlolisisa ukuthi kanti vele kwenzakalani.
Nanto udaba isikhathi sesingasavumi Mnumzana Ndlovu ongasigqibela uhlelo nje uthi fahlafahla ngamafitshane.
Hayi ngiyabonga. Hayi mina-ke ngimangayana le ndaba yokuthi sikhathazekile vele abantu bakhathazekile abeZimbabwe yokudlwangudlwanga i-violence iyakhula angasho uncuba ukuthi bona bayazivikela kodwa angikhulumi even langale yenzakale manje ekamamkhuphe udokotela Khuphe ngikhuluma ekamangoma nezinto engivele ziripotwayo eze-MDC ukuthi layo seyafunda i-violence. So mina ngibona nje sezidibene manje ngutikilo bhanqa okuncane kunye thingakavali babuncuba ukuthi njengoba lina lingabe-MDC ngale weekend libone i-violence ipractizwa ngamaphoyisa against udabengo lige lakhomenta yini ngakho uma lingakhomentanga ngifuka ukuthiyela i-homework yokuthi indaba lingakhomentanga uma lizonda i-violence.
Uncube ulayo impendulo?
Hayi lolu dabo kwenzakala kodwa ungakhangela udaba lolo iludaba olukhomentwa ngalo inkokheli yethu ngakulifeya kwi-spokesperson yethu yephathi ku-honorable.